Udubulukona ngalokuthi ilizwe leZimbabwe alila umkhonomi kuma alilakho elikuthengisayo okungadingwa ngamazwe lawa uMugabe afaka phambili awe-Middle East efithi mhlawumbe ubudlelwano bakhe kumbe obeZimbabwe lala amazwe kungabe bulempumela enhle kweleZimbabwe, njalo amazwe wona lawo ngaphandle kwe-oil akulokunye angakuthengisela eZimbabwe kumbe angakuthenga kweleZimbabwe, okutshengisa ukuthi lobo yobudlelwano bephepha nje ukuthi kuthiwa umuntu njengoba engelabangane uzathi loba ngoba namtholileyo sembiza umngane wakhe.
Kodwa nxa sikhangeleke siyabona ukuthi eleZimbabwe selihlale kakhulu lilobudlelwane le-Palestine, kuzobuya i-Iran, kuzobuya iKuwait lamanye afanayo. Awuboni ukuthi ke kungaqhubekela phambili njalo nxa yokugcina ukutshintshwana lezikhali into ezinjalo?
Ye, ubudlelwano bona kubuyisikhali yibo obulithwane embone ngani bungatholakala, kodwa izikhali ezikulamazwe sikhangele njalo ukuthi izikhali isikhali sika kubo Iran, izikhali sika kuRussia njalo izikhali sezindala njalo ezingela kusebenziseka kakhulu nxa kuyukuthi khangele kwezokuvikela ilizwe, izikhali zokuthi mhlawumbe zingasetshenziswa ebantwini nje jikelele kodwa zingelabo zingakho ukuba nomsebenzi omuhle kakhulu nxa kuyukuthi ilizwe lisukela zithola lisekulisaneni lelinye ilizwe. Ngakho izikhali lezi ngibona ngani kufanele nxa kuyukuthi kuyabe zitholakele ngobudlelwano lobo kufanele sibe lokwesaba kakhulu ukuthi ziyabe zincedisa ekuhambeleleni abantu phansi abadinga ukukhululeka kwezombusazwe lakwezomkhonono.
Siyabona njalo ke umongameli bekhala kakhulu esithi amazwe entshonalanga azama ukuncindezela amazwe kuzwekazi le-Afrika, njalo lalawo ke akhona ngale ke e-Middle East. Ubona njani khonapho ngokukhala kwakhe?
Udaba olunjengalolo olukhulunywa ngupresident Mugabe sibona nje ukuthi yikukhala okukapresident Mugabe okwansuku zonke ukuthi uzama ukuthi athi hhayi udlwangudlwangu lokungahlaliseki komkhono mokusezimbabwe lokuthi bekwenza abantu bezimbabwe kubangelwa yikuthi amazwe la ngapha anjengabo-America labo-Europe athwalisa nzima amazwe afana nawe-Africa namazwe aku-Middle East. Kukanti-ke hhayi wonke amanye amazwe akwa-Afrika afana nabo-South Africa, o-Nigeria akusifanayo leZimbabwe kodwa enza ngcono umkhono wabo kawuyi kangako, izinto zabo zingani ziba ngconywanyana. Ngakho-ke ngibona ngani ukukhala kwa-President Mugabe akukho awusiso siqoqela sendaba ekuthi yini ilizwe laseZimbabwe lisebenzimeni obukhulu kangako.